Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlazi ku 5 Nkwenkwezi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
okungenziwa ukuze kunciphise uduko lokusilela kwezimoto ezithwala abantu emadolobheni ukuthi ebemas public transport system lekazukho ibe khona kwelinye icele, kube sokusithi-ke amakampani azimeleyo esasivele silayo ikakhulu koBulawayo, obhukta labo bavunyelwe ukuthi bathwale abantu ngendlela babevele besenza ngayo.
Umphathintambo wezokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mthwangwa uthi inkampani yeZupco isiyehlulekile ukuthwala uZulu elizweni jikelele.
Kulamalanga empilo inzima, imali ayibambeki, loba ibhondi lona litholakali US worth, amarate akhona sitshalela phansi, yonke into iyakhwela. Siyakwazi ukuthi senzele imisebenzi ayitholakali. Le rate akhona siyakwazi ukuthi 300, 350, 400 iqiniso salazi, le bhenki layo ayikhulumi into eUS.
Abantu abaningi koBulawayo bathi sebephila nzima ngenxa yokuwa kwesisindo sedola leZimbabwe lokuswelakala kwemisebenzi. Umongameli Emmerson Mnangagwa uvule ngokusemthethweni umhlangano omkhulu wabatsha bebandla leZanu PF, lapho asole khona abasebenza lezitha zeZimbabwe ukuthi bakhuphule intengo yempahla elizweni. Zonke lezindaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umphathintambo wezokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mthwangwa wazise ukuba inkampani kahulumende yamabhasi yeZupco isiyehlulekile ukuthwala uZulu elizweni jikelele. UZulu ogoqela abafundi ubhekane lobunzima obukhulu bokuswela izimoto zokuhamba ngemva kokuba amapholisa eqale uhlelo lwabo lokubopha abalezimoto ezingela mvumo yokuthwala uZulu ezibizwa ngokuthi imshikashika. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Osomabhizimusi ababhalisa ukuthi bathole imvumo yokusebenza bengaphansi kukaZupco abathandanga ukuvezwa amagama abo, labo bakhala ngokuthi babhekane lobunzima bokuthi bayaphuza ukubhadalwa ngabale nkampani phezu kwalokho beyithola ngedola leZimbabwe elwa isisindo salo mihla ngemihla. Umnumzana Thembelani Dube, ilunga lenhlanganiso yezakhamuzi eBulawayo Progressive Residents Association, iBupra, yena ukhuthaza ukuba kuvunyezwe abezinye izimoto abasebenza bezimele njengalokho okwakusenziwa ngaphambilini kokuqhamuka kwe-COVID-19.
Okungenziwa ukuze kunciphise uduko lokusilela kwezimoto ezithwala abantu emadolobheni ukuthi i-mass public transport system, kumbe ebe-mass public transport system lekaZupco ibe khona kwelinye icele, kube sokusithi-ke amakampani azimeleyo esasivele silayo ikakhulu koBulawayo, obhukta ombayiwa osithi labo bavunyelwe ukuthi bathwale abantu ngendlela babevele besenza ngayo. Abantu bona bazazikhethela ukuthi bangene kuziphi izimoto ngokuchipha kwazo langokuthi ziyabafikisa ngesikhathi yini. So esikuqongoselayo kwenje abavunyelwe ama-private players labe khona emgwaqweni kube semthethweni njengoba babevele besemthethweni.
Umnumzana Atlas Moyo, umgcini sihlalo wenhlanganiso eyeChova Mbayiwa, uthi okwakhathese akula esekuphumile kungxoxo abalazo lohulumende.
Ibukaka kwamapolisa, yazi ukuthi lokho abakwenza kuyacabula ngoba babulala abantu abangelacala, babukalisa abantu abazikhathalela
Unkosikazi Sanele Nyoni, isakhamuzi sakobulawayo, uthi impilo zabantu zibasengozini nxa amapolisa esexotshanisa imitshova.
I-transport iyahlupha okungadingwayo kodwa okuzwisa ubuhlungu indlela amapolisa ayabe xotshanisa ngayo amakhombi ayabe encedisa abantu. Amapolisa awakhangeli ukuthi bayabe befaka impilo zabantu engozini nxa bexotshanisa amakhombi la.
Umnumzana Mkhokheli Ndlovu isakhamuzi sakobulawayo ophila ngokusisebenza uthi uZupco akathenjwa ngala sikhathi esiqondileyo esaziwa nguZulu.
Lento ye-transport vele iyasihlukumeza kakhulu ngoba njengathi vele abayenza amabhizinisi esizenzela amabhizinisi ethu okuziphilisa uzathola ukuthi uzabe wona ufuna ukungena ngo-7 ekuseni kodwa uzolalena kuze kushaya u-9 ngaleso sikhathi amabhasi angikhona azabe engekho. Lokho kuyasi-affecta kakhulu kwenza vele kungasebenzeki. Ngabe nje i-government iyavumela nje imishomo ukuthi ingene kwezemtha abantu bakwazi ukuhamba ngesikhathi abakwanisa ngaso.
Isiphathamandla senhlanganiso eZimbabwe United Passenger Company iZupco kobulawayo umnumzana Tinei Rwasoka walile ukuphendula imibuzo ephathelane lalolu dubo wadlulisela kumqondisi wenkampani le umnumzana Evaristo Madangwa yena ongazange adobhe ucingo lwakhe. Emazwini akhe ngemva komhlangano wedale labaphathi ntambo unkosikazi Monica Mutsangwa uthe uhulumende kazange amise imota ezingekho ngaphansi kwenkampani kaZupco ukuba zithwale abantu kodwa imota lezi kufanele zibe kusimo esiqondileyo ukuba zithwale uZulu. Ngesikhathi esifanayo ubuye wathi uyananzelela ukumemetheka kwemota ezingelalungelo ukuthwala uZulu ngalokhu abomthetho bazaqhuba umsebenzi wabo bengela kwesaba kumbe ubandlululo lokho kusenzelwa ukuba uZulu aphephe engozini zezimota. Okwakhathesi ibhasi engaphansi kukaZupco ingamadola ayisichiyagalombili eZimbabwe i-80 bond ukuthi ikhombi ingamadola alikhulu i-100 bond. Kuthi lezi izimota ezingekho ngaphansi kukaZupco zibuza idola leMelika elilodwa nxa sezithwala ngesikhathi santambama lapho abomthetho sebengasavimbanga emgwaqweni. Ngomnyaka ka-2020 uhulumende wenza inhlanganiso kaZupco ukuba ibe yiyo ekhangele indlela zokuhamba. Ezinye lezi inhlanganiso zamiswa ukuthwala uZulu. Kodwa inhlanganiso le ikhulelwa linani labantu abadinga indlela zokuhamba. Inhlanganiso yamagqwetha amele amalungelo abantu eZimbabwe Lawyers for Human Rights imele inhlanganiso yabe Passenger Association ithi yona isiphe inhlanganiso yakoZupco kanye nomphathi ntambo wezigaba amahola angamachumi amabili lane ukuthi befake amabhasi aneleyo ukuthwala abantu behlise ukudubeka kukaZulu ahlangana lakho ekudingeni izimota zokugada. Kungehlula lokhu baza kusa inhlanganiso yakoZupco emthethwandaba ozamele abambe ngamandla ukuba benze lokhu. Nimele Studio 7 wobulawayo ningubathabile Masuku.
Abantu abanengi bobulawayo bathi sebephila nzima ngenxa yokuwa kwesisindo sedola leZimbabwe nxa liqathaniswa lemali yakwamanye amazwe lokuswelakala kwemisebenzi. Bathwele nzima abathenga bethengisa impahla, abatshayela imitshova, labantu asebekhulile abehluleka ukuselela imuli zabo. U-Ezra Chisa Swanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Imuli eziningi zibhekane lodubo lobuyanga obesebekayo. Iningi selisidla kanye ngelanga njalo imali yokuthenga ingekho. Mnumzana Mehluli Sibanda omunye wabatshona bebhotabhota enzikini edolobho lakobulawayo edinga ukumsebenzanyana kwalelo langa.
Ngihlala e-Country Park ngigezisa izimoto etown. Kula malanga empilweni nzima. Imali ayibambeki, lobi bondi lona litholakali, US West. Amarate akhona sitshalela phansi, yonke into iyakhwela. Sakwazi ukuthi senzeni umsebenzi ayitholakali. Le rate lakhona sakwazi ukuthi 300, 350, 400 iqiniso salazi. Le bhenki la ayikhuluma into eyiye straight.
Ugogo leminyaka engamathuma esithupha asikhombisa uShila Dube uthi indlala bhe sezethengisa itiye ukuthi aphile ngoba kaholi le-social welfare.
Lapha kuya ngabantu bakhona, bala abantu babo. Unxela ayebakubhale ubone lwana sekutshela ukuthi hayi mina sendla lokhu kodwa labhalwe ilanga lonke elifananayo bekuyichihle especially njengathi esizenzelayo so vela bakukhangele abantu ngabacebisa nje ukuthi asizenzeleni igovernment yasitshela vele ukuthi kumele uzani uvuze ezindle
iningizi elihamba ngenyalo lisuke edolobheni lapho eliphanda khona lisiye emalokitshini ngoba imali ingekho kumbe sokudula kwamagama ukubhadalela indleko yemithova esifuna ukuhlawulwa ngamadola emelika omunye walaba bantu ngumnumzana Thabani Siphepha ocela idola lokugada
ngizama ukugada umthova ngendlini ngibuyele ngenze ukuthi ngiphenduke kusasa ngaphathi idola lelana ngenze ukuthi ngifike ngale lasendlini ngithenga something ngiyibhida la manje vele ezulu alinanga impuphu ikhwelile impuphu manje sikhuma almost $6 ngiyathetha nga-$6 ngicela idola kwamanje things are tightly namthetha lela ngobhida lela ngobhida le mpuphu umgayiwe
kodwa iningi lithi kukhala kusizi ngoba kula muntu ozalisiza loba ungalupha uncedo unkosazana Edith Moyo undla njalo ufundisa abantu bakhe abathathu ngokuhamba ethengisa izithelo lembhida uthi akunkwali aphandela enye
uthi phandle lapha as you can see kuyabe kungani uyibeginner ngenxa yokuthi uma umoya izinto yabufuna ukuqala ukuphusha usebenze ukuze la ukwanise ukuthi kwelinye ilanga who knows we might get a place and rent a shop lokho sengaba lo nana singena etown ngo 10 siwode siwode sithatha sikubhodabhoda from 1 sichayise ngo 5 bathi khaluphethe apho ngihamba ukhala ngokho ngihamba ucela ebantwini at least go around with something and unkulunkulu engabona into oyenzayo uzayiphakamisa ukuthi la mkhangele ukuthi from lokho ngiyathemba ukuthi ngizaya somewhere
umumo wezomnotho lokusiba mubi ngamandla kweZimbabwe ukudla kuyadula imali ayikho intengo yezinto iqansa nsuku zonke imuli eziningi zilala ngendlala sakwazi lokuthi ziyaphila kanjani lo nyaka ngiyimane yesitho 7 ngobulawayo igama lami uyeza Jesus Banda.
Ngameli Emerson Mnangagwa uvule ngokusemthethweni umhlangano omkhulu wabatsha bebandla lakhe elezano PF lapho athe usola abasebenza lezitha zeZimbabwe ukuthi bakhuphule intengo yempahla elizweni. Umnangagwa uphinde wakhuthaza abatsha ukuthi bavotele ibandla lezano PF ukwenzela ukuthi ikusasa yabo ibe lentuthuko. Ukuhlaziya ukuphume kulomhlangano sixoxa lomnumzana Dinashe Kambarami umgcini sihlalo ogatsha lwabatsha kobulawayo kubandla le Citizens Coalition for Change. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uqale ngokumbuza amazwi akhulunywe ngabatsha emhlanganweni weZANU PF awukuthi amabandla aphikisayo kufanele axoxisane leZANU PF ukulungisa okuhluphayo elizweni andubana kuqutshwe ukhetho luka 2023.
Ngiyabonga ngethubaleli singakhulumisana kikho kumbe ngathi ngakho lebandla leZANU PF ngokuthi indaba zama reforms zizahanjiswa kanjani sikhangele ukhetho luka 2023. Akukho esingakhuluma ngakho ukuthi sicine sesiphambanisa amalungelo abantu beZimbabwe abantwana beZimbabwe abakhangelele ukuthi ngo 2023 bazangena kukhetho bekhethe ibandla ababona ukuthi lingabancedisa ukuthi izinto zitshintshe eZimbabwe. So yikho kuphela esingathithina njenge TCC ukuthi yikho singahlala maybe sikhulumisana ngakho indaba zama reforms ukuthi ukhetho lube lokuthula. Ukumisa ukhetho luka 2023 kuyinto engaphambanisa lokwephula umthetho wamalungulungelo abantu beZimbabwe abakhangelele ukuthi ngo 2023 baza besiyakhetha amalunga awe parliament lawe amakhanselers azabamela ngo 2023 lo president abazabe bemkhethile wabakhangelele ukuthi impilo yabo izatshintsha ngo 2023 sebekhethe uhulumende abambona enguhulumende ongabakhokhela izinto zitshintshe eZimbabwe thuthukise iZimbabwe sisiya phambili. So I think into esingeke siyifake ku agenda ukuthi singahlala phansi sikhulumisane ngalolu daba.
Ungathi umhlangano lo owabatsha bebandla leZANU PF ungaphuma lamacebo okuthuthukisa ilizwe yini lomnotho welizwe sesibona ukuthi bona baxoxisana lomongameli welizwe ongumkhokheli wabo umongameli Emerson Mnangagwa njalo siyabona ukuthi bakhulumisana labaphathi intambo bakahulumeni bengaletha yini intuthuko elizweni kumbe hayi ngomhlangano nje webandla labo.
Umhlangano weZANU-PF wabatsha abantanga bekhulumisana lokukhokheli wabo uMnangagwa umhlangano engingawubona njengekhokhasi mina kimi njengabantu abakhankasayo nje bevumelana abakuvumelanayo ngoba liyananzelela ukuthi iZANU-PF isile mnyaka isifusa abantu beZimbabwe bayadubeka akulanto ehambayo sikhuluma kathesi kulento eziningi nje abangazi addressiyo bafake oZupco abantu bayadubeka bamelela amabhasi beze befike ezindlini ebusuku lama accidents abamaningi amabhasi abagadiswayo amabhasi abo 1960 so akukho akukho intuthu esingayikhangelela abantwana beZimbabwe sebedubeke kakhulu esingayikhangelela kubontanga lama policies abangawafaka angayenza ukuthi into zitshintshe eZimbabwe. I think like lananzelela emalangeni adlulileyo abakwaziyo ngokuthi sebefuna ukuthatha imbuzi zabantu in this century angiboni ukuthi nxa kumele sibe sikhuluma ngento ezingathuthukisa iZimbabwe singathi ngo-2022 umuntu ebecabanga ukuthi uyahamba emzini womuntu ethatha imbuzi zakhe asilanto ezingcono yini njengabantwana beZimbabwe especially kubontanga.
Hello ngumnomzana Dinashe Kambarami umgcini sihlalo ogatsha lwabatsha kobulawayo kubandla le-CCC obexoxa ecingweni losithandekile mhlanga we-Studio 7. Russia liqhubekele phambili libhomba endaweni eziningi kwele Ukraine kakhulu izakhiwo elicabangela ukuba zincedisa ukuthwala izikhali ezinikwa ilizwe le-Ukraine ngamazwe angentshonalanga. Kusenzakala konke lokhu, inhlanganiso ezijiyeneyo zihlolisisa ukubulawa amahlayana kwabantu kwele-Ukraine libutho lakwere-Russia. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
I-Associated Press ibika ukuba ele-Russia lihlasela izakhiwo ezinjengemigwaqo, injanji zezitimela lezinye emadolobheni abalisa iDnipro le Odessa isenzela ukuba ivimbe ukuthwalwa kwezikhali ezinyuka ele Ukraine ngamazwe achiyeneyo. Lihlasela ngamandla njalo ele Russia edolobheni le Mariupol okulamasotsha labantu bakuleyo ndawo abasemigodini yokuzivikela kufektali yokulungisa insimbi. Kule nhlanganiso eziningi ezidlulisisa ukubulawa kwabantu mahlayana emadolobheni anjengeBucha, Kharkiv lamanye. Kulabanye abantu kwele Zimbabwe abathi uqondile ukuhlolisisa ukubulawa kwabantu ngele-Russia ngoba kwakwenzakala lokhu emathebeleleni lenkabazwe ngesikhathi sombhuqazwe wegugulawundi. Umfundisi uSeni Sibanda okunhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance uthi kwephula inhliziyo okwenzakala kule Ukraine.
Udaba lolu liyethusa kakhulu kodwa thina siyakwazi ukuthi kulamanye amazwe ake yangena esingathi kuma-situations kumbe kumonakalo ofana nayo. Into eqakathekileyo kathesi ukuthi amazwe umhlaba wonke jikelele akusetshenzwe masinya ukuthi kumiswe ukulwa lokho kwenziwayo.
USibanda uthi
ngibona ngani indaba izagcinisa siya eHague ku-International Criminal Court ukuthi kuyethoniswa kufunyane ukuthi kathi kwahamba njani lawa mabutho abulalayo abethunywe ngubani.
Umfundisi Raymond Motsi webandla le-Baptist Church uthi okwenzakala kwele Ukraine kumkhumbuza umbhuqazwe wegugulawundi.
Esilobela kwendaweni kuthiwa koJohnson eBalagwe ngapha eTsholotsho thiya kuyakiwe ngibixegu endaweni esijeneyo kulamangcwaba ethiwa ngesikhiwa ngama-shallow graves. Ngesinye isikhathi ubona inja isihambela ilethambo emlonyeni. Lokhu kuyahlukuluza abantu okuthiwa ngesikhiwa i-trauma. Ukuhlukuluzwa okwakuyana okwakudala kuyavuka futhi kungani yokuthunikisa abantu. Umuntu wonke wadalwa ngomfanekiso kaNkulunkulu. So nxa umuntu edalwe ngomfanekiso kaNkulunkulu sonke kumele sihloniphane njengabantu. Yikho engikubona khona ukuthi lokhu kuyasikhumbuza ngempela igugrawundi lapha esindebeleni eZimbabwe.
Uyakhala lo mnumzana Mbuso Fuzwayo okunhlanganiso ye-ebhethu likaZulu.
Okwenziwa yi-Ukraine kuqakathekile kakhulu, kuqakathekile ukuthi ilizwe libe kwazi ukubana selilahlekele izizalwane ezingakanani. Kuyadanisa ukubana elakithi ngemva kweminyaka edlula engu-38 ngemva kombhuqazwe kasikabikwazi from uhulumeni ukuthi kwafa abantu abanganani ababulala yena. So mbona ngazathi okwenziwa Ukraine kungikhumbuza kwelakithi ukubana amazwe sivili abantu sihlukene.
Abahlolisisa okwenzakala kwe-Ukraine bathi balakho ukuphanyeka udaba lombhuqazwe owenziwa ngele-Russia emthethwandaba we-International Criminal Court. Loba ele Russia lingaso ngxenye yehlanganiso le. Ngimele iStudio 7 ngise Maryland ngingo Kip Stube.
Live Talk kuhlelo asihluzeni bomama namhlanje sikhangela okwenziwa ngabesifazana ukulwisana lenhlupho ezidalwa kungamanga kuhle kwesimo somnotho welizwe. Izigaba zemandebeleni zikhangelelwe ukuba labameli bedalela eParliamente abalutshwana kakhulu ngemva kokhetho oluzayo ngoba izigaba zemandebeleni zikhangelelwe ukuba labameli bedalela eParliamente abalutshwana kakhulu kukhetho oluzayo ngoba kwabhalisela ukuvota abantu abalutshwana. I-commission eyaba iziqinti zokuvota ama-constituency ikhangelelwe ukuphungula izihlalo zabameli ngoba iziqinti zimele zibe labantu ababhalisele ukuvota abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu ngasiqinti sinye. Kodwa izigabeni zemandebeleni zimbalwa ezilabantu abaphansi kwaleli nani. Kanti vele kuyini ukubangela ukuthi abantu balesi sigaba bengabhaliseli ukuvota ngobunengi? Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo endawonye lesiphathamandla sebandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Edwin Ndlovu onguye osungula lingxoxo. Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngocubungula izombusazwe ubexoxa endawonye lesiphathamandla sebandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Edwin Ndlovu.
Abanye bavesithi ukuvota kakuthinti lutho kakuncedi, kungangcono vele sizidalele sidalise isikhathi ngoba iZanu PF iyariga ama-election kuba ngumbono wabanye. Abanye bese besithi abameli sasibakhethe kabakaze basebenzele uZulu basitshengise sibili ukusebenza womfutho, ekuqineni sigcina sibonwa zathi kakusiphathisi ukuthi kuvotwe. Abanye bese besithi njalo abameli ababekhethwe kwesinye isikhathi babe ngenani nezinto ezenzakala kwelakithi emandebeleni baya bengaphatheki kangako ukuthi basincedise. Yikho-ke ukuvota kakusincedi ngalutho kuba ezinye zezizathu zonalezo. Ezinye zezizathu ezokuthi indawo lapho kubhaliswa khona ziyabe zikhathana lalapho abantu abahlala khona. Abantu-ke bese bedoda-ke ukudlalisa isikhathi sabo-ke behamba imango emide besiyabhalisa. Abanye abaningi njalo kabalazithupha kulo hlupho lokuthi izithupha abantu kabalazo, abala ma-birth certificate, balenhlupho eziningi. Siyakwazi ukuthi baba nobhuqazwe owaqeda abantu lapho abazali bababhubha abantwana bengelazimali. Kodwa ekuqineni kuyasilimaza nxa sesingabameli abalutshwane edalela ePhalamende ngoba i-development ebehambelana lokuthi silama-sisi amaningi ongakanani.
Umnumzana Fuzwayo, wena uthini, ubona kuyini kahle kahle okwenza ukuthi abantu bengabhaliseli ukuvota ngobuningi?
Izizathu ezishiwo nguNdlovu ziyizo kakhulu. Abantu kubalekele bavotayo, abantu kababoni intshintsho. Njalo khonokho inkulumo kababa lo ukuthi ngo-2030 yabeleke khona psychologically yenza abantu beluze i-confidence ngevoti. Bayebebaliswa zona izinto zadeyili ezixoxwayo. So ngibona ngazathi okuqakathekileyo ukuthi amabandla aphikisayo aphakama akhuthaza abantu ukuthi uma bengasukuma ngokuningi bayevota kungaba lo ntshintsho ngoba abantu sebelahlekelwe lithemba. Nekundla khonokho okubaliswe nguNdlovu okwezithupha okokuthi kunzima ukubhalisa, kunzima ukuthi abantu bezuze izincwadi esingathi isithupha abantwana abasakhulayo ngezinye zezinto ezenza kube nzima ukubhalisa.
Ufuzwayo uyavumelana lawo izizathu zakho ozithoyo, kodwa ke mina bengifuna ukubakwazi ukuthi bakhona abanye sizwa besithi amabandla akhona abawakhwabithi. Lina njengamabandla aphikisayo, mizamo bani eliyenzayo ukuthi abantu bakhwabithe amabandla enu baze bele ntshukuntshu yokuthi bayibhalisela ukuvota?
Okuqakathekileyo abantu okwenza bathakazelela amabandla babe bebona ubumeli babo kulawo mabandla, babona ukuthi kulabantu bakibo yini ababameleyo, kulabantu abazwisisa imihlupho abanazo yini ababameleyo. For example, nxa sisendaweni leseyedinga, sawumele izakhamizi zibone ukuthi balabo ubukhokheli kuleyo nhlanganiso, kumbe sisebrithini e-Bedbridge, kumele babone ukuthi ubukhokheli obubameleyo kuleyo nhlanganiso. Yikho kwenza abantu baphakame bancedise. Yikho thina njengebandla-ke esitshilo le-Citizens Coalition for Change silobumeli obuvela izigaba zonke elizwe lonke. Yikho-ke hhayi asikaze sibone kulokukhonona ukuthi abantu bathi-ke kabakhwabithi ibandla lethu kumbe ubukhokheli bebandla lethu.
Mnumzana Fuzwayo, wena uthini nxa sikhangele amabandla ezombusazwe aphikisayo? Abakwenzayo kuyabangela na ukuthi abantu bazizwe befuna ukuthi bayobhalisela, kumbe labo yibo abayenza abantu becine bedonda?
Amabandla aphikisayo ukwenza kwabo kwesikhathi kokufuna abantu imimoya ukubana bengayibhalisa nokuthi bengayivota, ngoba kanengi lengo uyathola ukuthi amabandla abetha abantu abangalabuntu abangayisibo ababafunayo, abangayisibo baleyo ndawo. As long as umuntu engabasebandleni ukuthi uzwanana labaphethe ibandla, bamthatha bemsuse khona le ndaweni yakibo fale endaweni yabantu abantu. Ikakhulu yona le into ngibona ngazathi iyandile kakhulu emathevelelenti, especially koBulawayo, ngoba ungakhangela koBulawayo kathesi ukuthi okhansila bangaki abangayisibo bakoBulawayo abafakwayo. Khonokho kwenza abantu bakoBulawayo bebone bengarasizathu zokuthi bavotelane. So ngibona ngazathi kuqakathekile wen mbonile i-outa kusenzi ngoba bunube labomama ukhuphi bekhuthaza abantu ukuthi bebhalisa. Kuqakathekile ukuthi beyondaza abantu ukuthi bebhalisa, bekhuthaze nebandla labo ukuthi kalifake abantu bendawo.
Ye nanto udaba babandlovu,
angilaqiniso lakho khona lokho, ngoba phela uyabungazi ukuthi lo muntu uzalelwe ngapho wakhulela ngapho. Okuqakathekileyo ukuthi umuntu azalelwe akhulele kuleyo ndawo abe yisizini yaleyo ndawo. Njalo abantu yibo abakhethayo. Thina-ke kuhle-ke kubandla lethu le-Citizens Coalition for Change ekuthini nxa kukhethwa umuntu ozamela abantu mbe kukhansil mbe kusephalamende, izakhamizi kuleso sigaba ezebandla lezingayisizo zebandla esingathi ama-stakeholders kwalomutho bayasho ukuthi lowo muntu bayafuna ukuthi abamele na kumbe hhayi. So kuba kuhle ebantwini ngithemba ukuthi-ke ngo-2023 sizabe sesi-improvile i-system yangikhona yokuthi izakhamizi ama-citizens zendawo ama-citizens zakoBulawayo abe lo mutsho omkhulu kulaba abazabamela edale lephalamende la kuma-council.
Ye mnumzana Fuzwayo, wena uthini ngalokho okukhulunywa ngubaba Ndlovu?
Hayi, uNdlovu ngabe khuluma okuqakathekileyo ukubana ibandla lakhe beyond ukukhuluma ukuthi lizalalela okufunwa ngabantu, sikubonile oda selikwenza ku-Ward 26 likhambisile babhala baze badinga lezigidini zabo khulume kakhulu ezivela ngale kwaThangana.
Siphoxe locubungula izombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo endawonye lesiphathamandla sebandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Edwin Ndlovu. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa kumbe ngo-6:30 ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.